Siyabonga Jonga lo Chris lichona njani Zimbabwe omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 23 ngonhlangula 2014 sirethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu ukuthi kube ucanje abantu ukuthi wengulo ngulo. Kuyinto ebonisa mgceke ukuthi le ndaba kaba bajuba into iyindidane ebantwini basekhaya ngoba thina lathi sapho ukucanjwa bathiwa sokuyithi kungazange kuphele isizathu sokuthi sicanjwe.
Umanje weHarare unquma ukuthi umhleli wephephandaba le The Sunday Mail uEdmund Kutsai kuzamela aqhubeke evalele ukuze ayicela ukuhlawula imali yesibambiso sebail eHigh Court.
Abantwana eZimbabwe abaningi bavele imfundo bayinitshwa kakhulu yimali. Uhulumende uzamile ukuthi alethe idini yamisa ngalokho okunye nokunye kodwa kakweneli ukuthi kubambe abafundi wonke esinabo elizweni.
Iningi liveza ukukhathazeka ngimbiko yokuthi kulabantwana abafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu abaphuma esikolo bengaqedanga minyaka yonke ngoba beswele imali yamafizi.
Inani labesifazana ekakhulu amantombazana asakhulayo lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokhipha izisu ngongekho emthethweni libikwa liqonga elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo.
Umanje weHarare lamhla unqome ukuba umhleli wephephandaba le The Sunday Mail uEdmund Kutsai kuzamela aqhubeke evalelwe ngoba elinye lamacala awetheswayo lilesisindo esikhulu okokuthi kumele acele ukukhululwa ngesibambiso sebail emthethwandaba waphezulu oweHigh Court. UKutsai ubesemthethwandaba kwesibili lokhu yebotshwe ngolwesihlanu esetheswa amacala ambalwa agoqela ukufuna ukugenqula uhulumende webandla leZANU-PF ukubangela insolo kahulumende lokuba nguye umuntu owaziwa enkundleni yobulenjini eFacebook njengobaba Jokwa. Elinye njalo icala litheswayo ngelokungafaki ngemfanelo inhlamvu zombhobho wakhe. UKutsai ubesemthethwandaba ebotshwe ngezankosi. Igqwetha lakhe umnumzana Atmaya Rubaya utshele iStudio 7 ukuthi kalansolo ngesiphatho sikaKutsai esitokisini. Urubaya wengezelele ukuthi amapholisa athi adinga umfowabo kaKutsai uTawanda oyethwesa icala lokusebenzelana laye. UChris Gando Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemthetho umnumzana Job Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lo nalo ole okuthiwa ubangela nje ukuthi loba ngubani phakathi kwelizwe kuze ukuthi aphikise kumbe uhulumende oyabe khona ngalelo suku kumbe amabutho elizwe. Kumbe ukuthi lowo muntu ucela abanye ukuthi basebenzise i-force ukuze baphikise uhulumende. Lowo muntu wenza njalo ngomthetho lowo bathi wenza icala lona lelo committee icala lona lelo le-insurgency bundle support loba i-terrorism. Ibe solusitsho njalo icala lakhona ukuthi nxa kuyikuthi umuntu lo wenze khonokho okubaliweyo leso senzakalo senza ukuthi kube lo muntu kumbe obuleweyo umbufayo kumbe olinyazileyo kumbe kube lempahla ezidamejwayo kumbe ziba-destroyed kumbe nxa kuyithi kuba lomunye umuntu olahlekelwa yimali eningi kakhulu kumbe kuyukuthi lezo zenzakalo zenza ukuthi kube lokuthi i-disruption eyama-essential services.
Ungasitshela ukuthi leli cala nxa kuyukuthi umuntu ufunyanwe ukubana walidala uyagwetshwa kwesikhathi esinganani?
Leli cala kukhanya licala elibi kakhulu ngoba umthetho wakhona uthi wona nxa kuyukuthi umuntu utholakale ele cala lona lelo ababemethesa lona nxa kuthe khona waba nomunye umuntu ofileyo ngenxa yezenzo zona lezo nxa etholakale le cala lowo muntu isibotshwa naye futhi lakho ukugwetshela ugodo uyasenzisa the kumbe i-life imprisonment ukuthi ahlaimhlungu ngathi zonke nje ahlaziwe gebele ide nxa kuyukuthi kakulamuntu ofileyo ngenxa yezenzo zona lezo isikhathi sokuthi ayejele nesokuthi impilo yakhe yonke izayiqedela ejele. So licala elibi kakhulu.
Elinye njalo icala elinye njalo icala eletheswa umnumzana kuzayenge lokubana wafunyanwa engafakanga kuhle inhlamvu zombhobho wakhe. Lona licala elikhulu onganani le?
Ah, leliyana kahlo cala elikhulu kangako ngoba leliyana libe fine.
Umnumzana Job Sibanda ingcwethi kwezemithetho bexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo.
Ngenyanga edluleyo amaphepha andaba kahulumende kanye lephepha lebulenjini elenewzimbabwe.com ethule imbiko ethi alobufakazi bokuba ubaba Jugwa zintatheli zindaba ezimbili umxolisi Ncube lo mkhululi Chimoyi. UChris Gande uxoxelo Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina engakutsho kwamanje ukuthi lokhu ukuthi kube kuqanje abantu kuthiwe ngulo ngulo kuyinto ebonisa mgceke ukuthi le ndaba kababa Jugwa into iyindidane ebantwini basekhaya ngoba thina lathi sapho ukuqanjwa kwathiwa sokuyithi kungazange kube lesizathu sokuthi siqanjwe. And into futhi engingathi mina iyangimangalisa kakhulu ukuthi nxa uthi uyabufunda into ezibhalwa ngulo ubaba Jugwa kubo-Facebook ubona kasobala ukuthi ngumuntu isilungu sakhe akasazisisi. Kungakho kuyangimangaza mina ukuthi ukuthi kungani vele ababusi basekhaya becabangela ukuthi lomuntu engabe yintatheli zindaba.
Sacina udaba lolu lina lisithi lizalukhweza imithethwandaba ukubana lihlawulwe imali yokuhlambazwa loko kuthiwa ikusuka ngesilungu. Ungasitshela ukuthi uhamba njani wathesa?
Besisazama ukuthi lathi sibhale phansi ngendlela esikubona kufanele. So kungakho singakadluleli phambili kodwa amaphepha wonke sesiwabhalile asekummeli wethu umnumzana obhedigudu ekhaya. Onguye ozokutsho ukuthi kahle kahle isikhathi sesilungile ukuthi amaphepha lawa ahanjiswe emthethwandaba. Kodwa okwamanje into yonke ikuye kungakho sisakhuluma laye nje ngalezi suku ukuthi sibone ukuthi singakwenza kuhle kanjani lokho. Kodwa kokuningi konke sesilungisele amalungiselelo aseyenziwe ukuthi mhlawumbe uma ungakhuluma laye usengatsho yena ukuthi uhamba nini emthethwandaba.
Siyabona ukubana lolu daba lungani ludaba oluthwalise kakhulu lo osebotshiwe. Manje pho lina belihlala njani, belingahlalelwe evalweni yini ngenxa yodaba lona?
Uvalo obelukhona ukuthi njengoba sisazi abantu abayibo abakhathazeke kakhulu ngombaba uJugwa lo ukuthi ngabantu abanjani nxa umthetho ungasalandelwanga. Besisesaba ukuthi mhlawumbe bangeza ngezinye izindlela ukuthi maybe basibambe ngendlela ezicacileyo. Kodwa ngokuya emthethwandaba nxa kuyukuthi besingazanywa, I mean besingathonisiswa ngendlela esemthethweni besisazi kasobala ukuthi yinto engayikuya ndawo, into besingayiphuma ngaso sonkamini masinyane ngoba besisazi thina ukuthi asiphatheki kulolu daba. Ukwesaba nje bekuyikuthi njengoba abantu abaphethe lolu daba bengabantu abevele bona bengathembakalanga njalo bephethe njalo lenkantolo lemthethandaba ekhaya khona ngale lokuthi lo baba umuntu osehlukumeze kakhulu abantu abanye labo esingathi nina ngama-ordinary people okuthi labo besesaba ukuthi mhlawumbe abanye babo sebengathembela ukuthi yithi babe sebezithathela umthetho ngezandla zabo. Kodwa besisazi kasobala ukuthi thina asiphatheki kuleyo.
Umnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Iningi seliveze ukukhathazeka okukhulu ngembiko yokuthi kulabantwana abafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu abaphuma esikolo minyaka yonke ngoba beswele imali yama-school fees. Imbiko le ivezwe ngumphathintambo obona ngezabatsha lokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Francis Nema ngempelaviki. Iningi libhekane lobunzima bokubhadalela abantwana esikolo ngoba kungela msebenzi elizweni ngalokho imisebenzi ingatholakali kalula. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association umnumzana Sifiso Ndlovu yena othi kuyadanisa lokho.
Okukhulu ukuthi abantwana eZimbabwe abaningi bavele imfundo bayincitshwa kakhulu yimali. Uhulumende uzamile ukuthi alethe idini walitha ngalokho okunye nokunye kodwa akweneli ukuthi kubambe abafundi bonke esinabo elizweni. Lokho kuzokusho ukuthi bakhona abafundi abazavele bashwele ukuthi bancedakale kakhulu nxa sesikhangela ukuthi baye phambili ngemihloliso evele ibhalela ama-exam. Lokho kwenza abafundi abaningi bangaze baqhubekela phambili ngoba beswela imali kakhulu nxa besiya kubanga ka-form 4. Njalo lokho kwenza ukuthi-ke ezemfundo zethu zitshwege.
Inani leli babandlovu linani eliphezulu kakhulu, kuyini okungenziwa ukulungisisa lolu daba?
Okokuqala esivele sihlezi sikhuluma ngakho yilokho esithi thina ezemfundo kazenziwe zifinyelele ngizulu wonke. Ukuze zifinyelele ngizulu wonke, imfundo kumele ingabi lomhlawulo. Kumele ukuthi uhulumende ngemali ayiqoqayo ama-taxi kube yiyo imali efundisa abantwana bezitapo. Lokho phela siyakukhangela ukuthi kucindezele nakusisekelo sombuso welizwe lethu. Nakusifisa ukuthi abafundi bonke kumele babe lilungelo ukuthi bafunde. Lelo lungelo lingazange libe lilungelo kuphela lingavekanga lemali. Lelo lungelo kumele litholakale ngendleko ezithile okumele zibhadalwe nguhulumeni. Phecelezi kumele ukuthi thina kube le-free education. I-free education ngayitsho ukuthi i-free kodwa itsho ukuthi ukhona oyibhadalelayo ebhadale enguhulumeni.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla seZimta sixoxelaye ekwele Zambia.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla leZANU-PF seligcizelele ukuthi lizasebenza gadalala ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwemisebenzi, ukuvalwa kwamankampani lokunye okuhluphayo esigabeni zeMathebeleland ledolobheni lakoBulawayo. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe ngomgqibelo koBulawayo ngabaphathi ntambo bakahulumende abengatsha ezitshiyeneyo. Abakhulume kulo mhlangano bagoqela obona ngokwenzakalayo ofisini kamongameli welizwe uMnumzana Simon Khayamoyo, abaphathi ntambo ababona ngenhlelo zomhlabathi, imota zokuhambisa amanzi okwenzakala elizweni, ezemidlalo kanye lamabhizimusi amancane. Laba ngokulandelana kwabo ngumnumzana Simon Khayamoyo, Douglas Mombeshora, Opeti Mpofu, Xavier Sikasikwere, Kembo Mohati, Andrew Langa, lonkosikazi Sithembiso Nyoni. Abanye abakhulume kulomhlangano ngokuphathelane lengatsha zabo bekuyiziphathamandla zaleli bandla kanye labasekeli kulesi sigaba. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Joseph Chuma owancintisa kukhetho olwedluleyo lokudinga ozamela iphelandaba Mpopho Mayidalela ephalamende usichasisela okunye okuhlafunwe kulomhlangano.
Ukuhlangana kwethu besikhangela umumo olapha eMathebeleland. Ngiyathemba siyakwazi ukusho ukubana sihlala sithala sisithi Mathebeleland isalele muva nxa sikhuluma ngendaba ezokuthuthuka nxa sikukhangela sikhangela amanye ama-regions lanye omashonaland. So besike njengobukhokheli basemathebeleland akini sihlaleni phansi sikhangele amaministri laba inkokheli zelaba iziphathamandla kuba babona benzani mayelana ngokuthi thina ngabe emathebeleni sithuthuke.
Inhlupho ebezivelela khona ngapho bezifanana kumbe bezisehlukana ezivele emath north lemath south lakoBulawayo?
Ngingathi mina ziphose zifanane kodwa zizaba le mehluko ethize ngoba nxa ungathi uyakhangela uBulawayo yiprovinsi ekhangelane nemisebenzi. Kaningi-ningi abantu bakoBulawayo lapha bafuna imisebenzi, bafuna ukuncedisa ukuthi ngabe kuthiwa imisebenzi iyavuka, ama-factory avulwe ngoba abantu abona nxa sinanzelela i-industry ethu lapha ama-factory amaningi asevalile, abanye sebesuke lapha bayakwakha iHarare bechiya ngapha. Kodwa into ebesiyazi vele kudala lakudala bekuthiwa lapha kubona intuthu ziyathunxa ngenxa yokuthi kona amaetu evele lapha esebenzela lapha into yonke isebenzela lapha. Kukanti-ke emathebeleni north emathebeleni south ngamaprovinsi angemakhaya lawa akukaningi ningi abantu abangali bakhangele ngezokulima ngezomhlabathi bafuna ukukhulumela ngabe abangana ayengezimbe ngenhlanyelo ngamafertilizer kumbe into zokulimisa but nxa sikakugoqela konke into kakhulu esikhala ngayo ngabe emathebelenilula ngabe into zingane zake zitshintshe sibe le nto ezibambekayo kuthi hhayi uhulumende sesenziwe lokho nalokho ukwenzela impilo zethu zithuthuke zibe ngcono.
Okunye nongathi kumqoka okuphume kule umhlangano yikuphi?
Okuphume kwangani kuyasithabisa kakhulu yikubona ukubana abathungameli bethu amaminista ethu sebezimisele ukubana bahlume basebenze ngamandla ukwenza ukuthi inkolomo yethu itshintshe. Ngike ngatsho futhi ngathi bona ubaba u-honorable wethu uminista u-Obed Mpofu uwasekhulumela ngabashobala sathi kumbe uzibophele nxa singakhuluma nje uzibophele ukubana uzamvusa inkampani le NRZ and siyakwazi ukubana NRZ yiyo ebeqhashe abantu abaningi kakhulu lapha koBulawayo. So uhlale Shobala wazimisela njalo wathi bona singabona kuphela isikhathi esingaka kungenzekanga ngonoko simbize futhi simhlalise edaleni ubana sithi kanti lapha sokuhamba njani ngoba usithembise lokho. So khonokho yinto eqakathekileyo ukubana ubone abathungameli bethu besima bethatha ama-responsibility ubana nxa into lengenzekalanga bakithi libe lizongibuza ngoba kumele kube kukhwana kusikhabe esile kakhulu ukubona ama-ministers ethu asesishukuma azimisele ukubana izinto zitshintshe umkonomo wethu untshintshe ulunge.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo wancintisa kukhetho lwedluleyo lokudinga umeli wephelandaba Mpophoma edale lephalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Ibhanga elikhulu eliboleka amazwe omhlaba imali ele-IMF lithi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthwele nzima njalo kulokuzamazama okukhulu kumabhanga abhekane lokuswela imali. Leli bhanga lethulela umbiko namhla kulandela inkulumo ezilenze lohulumende weZimbabwe ngeviki ephelileyo. I-IMF ithi njalo ukuze umnotho uvuselelwe uhulumende kumele adinge indlela ezikhuthaza amabhizimusi ukuthi asebenze ekhululekile njalo edinge ukudlelana kuhle lenhlanganiso eziboleka imali ezifana le-World Bank. Siqhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlaziya lolu daba.
Lelo liqiniso ngoba badinge indlela enhle eyokutshela iZimbabwe ukuthi nxa uvele ulesikweleti esikhulu, isikweleti owehluleka sona ukuthi usibhadale, kuyahlupha ukuthi uzuze umuntu ozakunikiza enye imali. Yikho bekhuluma ngokuthi kunormalize ama-relationship, kuthi ukuthi nxa ungena ebhenki yakho, ebhenki u-bank manager wakho engabaleki ekubona ngoba uyesaba ukuthi uzamcela imali wena ulesikweleti. So ngikhola lapho baqinisile.
Bathi njalo ukuze uhlangothi lwezemali luqine kumele kube lalokho esingathi yi-restructuring kanye le-recapitalization e-Reserve Bank of Zimbabwe. Ovumelana labo na?
Yebo, yabona ukuthi i-bank, i-reserve bank, ibhenki elikhulu leli silithulwa nange-economics yi-lender of last resort. Ilolenza ukuthi nxa kule nkemenkeme kule nkinga ku-banking system amabhenki ayahamba kulo esithi hayi baba sicela lisincede ngemali, yibo abamaneja i-monetary system yethu. Ibhenki lethu liyona livele alilamali. Uhulumende ukurecapitalize ukuthi uhulumende olengxenye enkulu ku-reserve bank kufanele afake yona le imali abayitshoyo kumbe singathi i-$500 million ukwenzela ukuthi ibhenki lincedise amabhenki la amanye amancane ukunxa bekubele ndlala yemali incedise. Kodwa nje ibhenki lethu ngoba vele kuqalalele vele liyi-political bank, i-IMF kuyayihlupha ukuthi bathi bona sakufakwe imali ebhenki kodwa abantu ingqondo zezanu-P F ezisebhenki zingakaguquki. Lelo liqiniso.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale ngeInternational Access Code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Namuhla sikhangela umomo wezemfundo elizweni obhekane lenkinga eziningi.
Bula wasangoma umntana muya kula bula sangoma kaanguye yeli angila.
Kwezempila kahle namhlanje eZimbabwe libikwa liqhubeka lisebenzisa imali enenge kwelapheni abesifazana ikakhulu abasakhulayo abakhipha izisu ensitha okutholisa izibhedlela nzima zona zivele zizehluleka ukugcwalisa indingeko zokwelatshwa kukaZulu ogulayo. Kubika intatheli zindaba yethu uNothando Sibanda.
Lanxa ukukhipha isisu kungekho emthethweni eZimbabwe, ugatsha lwezempilakahle luthi inkulungwane ezilikhulu i-100,000 zabesifazana liyakwenza lokhu ngomnyaka elizweni. Phakathi kwenani leli, inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 ziphelela ezibhedlela sokuthe kwaba khona okungahambanga kuhle selidinga ukwelatshwa. Inhlanganiso ekhangela impilakahle kaZulu emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organization, ithi kulo wesifazana olahlekelwa ngumphefumulo ngemva kwemizuzu eyisitshiyagalombili emhlabeni ezama ukukhipha isisu ngendlela engaqondanga. Unkosikazi Priska Svindi osebenza kwezempilakahle uthi asemaningi amantombazana akhupha izisu kuleli osekudinga ukuthi abugatsha olukhangela lokhu ludinge indlela zokunkwenqabela.
EZimbabwe kulohlupho sibili lwabantwana between 13 to 18 years ababe abortion. Ikakhulu ngibona ngani abantwana laba balohlupho ngenxa yokuthi bahlala khatshana especially emakhaya kumbe singathi endaweni lezi ezirisekiliweyo ungananzelela eziningi zakhona zilama-clinics.
Unkosikazi Thelma Nyoni ongumongikazi uthi izibhedlela kanye lohulumende zisebenzisa imali eningi kakhulu ekwelapheni abesifazana abakhiphe izisu. Kodwa imali ibingasebenza ngcono njalo kudingakale ingcosana yayo kuphela ukuthi abesifazana bathole indlela zokuvikela ukubamba izisu.
Abazali esikhathini esiningi bakhangela umntwana lowo esegula sebezama ukuhambisa esibhedlela. Esikhathini esiningi kuyabe sokungasasizi ngoba abantwana abanjalo bafika besifa. Kumbe nxa engazange afa umntwana nalowo ofike wasizakala kwesinye isikhathi inzalo ihle ivaleke khonapho ukuthi even esefuna eseyendile kumbe later on in life esefuna ukuthi asizakale. Uyabe ngasakwanisa ukuthabela abantwana.
Osakhulayo unkosazana Runyararo Makhombe uthi iningi labasakhulayo ligcina likhupha izisu ngoba lingazi ukuthi liye ngaphi ukuthola uncedo lokuvikela ukubamba izisu kumbe ukuthola izicwayiso lapho lithe lazithwala lingakhangelelanga.
Umuntu akwazi ukuthi ama-contraceptives angawasebenzisa like ama-condoms or ama-morning after or ama-family planning pills nxa ngelakho khonokho and then mistakenly ebesezithwala. Definitely umuntu angkhona abengakabi ready esingabantwana abakabi ready ukuthi besithathe ama-families abo and bona sebecabanga ukuthi nxa bengasithwala abakabi ready becaba ukuthi umama ngapha endlini what's going to happen becaba ukuthi angabi ready ukusithatha ifamily and all that then they think the best thing that we can do is to abort umntwana wangkhona.
Isakhamuzi umnumzana Bekuthemba Moyo uthi lanxa ilizwe lisebenzisa imali eningi kakhulu ekwelapheni abesifazana bakhiphe izisu lokhu akutsho ukuthi umthetho uguqulwe ngoba lesi senzo sibi.
Ngibona ngani kuyadingakala ukuthi ezikolo kube lendlela yokuthi ontanga bafundiswe ukuthi bengazivikela kanjani. Udubo luba khona ukuthi kukhuthazwe ukuthi abantwana besebenzise ezinye indlela zokuzivikela ngenxa yokuthi kuyazokhanya ngani sesibakhuthaza ukuthi baye emacansini.
EZimbabwe livumela abesifazana ukukhipha isisu okusemthethweni nxa impilo kamama isengozini lapho umntwana ezazalwa egogekile kumbe lapho umama ezithwale ngemva kokudlwangulwa. Ngenxa yalokhu, iningi elifuna ukukhipha isisu ngaphandle kwalezi zizathu ligcina lisebenzisa indlela zesintu kumbe osiyazi abangakhathali ngokwephula umthetho okulakho ukubabophisa. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Siyabonga Nothando. Istudio 7 isitholakala ku Channel Zim ku Wistek free to air decoder malanga wonke. Dinga uCH Zim ku Wistek decoder yakho. I Channel Zim itholakala nsuku zonke kumakhale kukhwini lasebulenjini ku www.channelzim.net.
Wezemidlalo lamhlanje ukunqotshwa kweqembu lenguqu ele Highlanders ngele Dynamos ngesonto sekudala impikiswano phakathi kwabalandeli baleli qembu ebulenjini phezu komqeqeshi uKelvin Kayindu. Intathe izindaba ethezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Bona abalandeli beqembu leHighlanders abathi ngokuzwa ukuhlungu kokuba iqembu labo liqhubekele phambili lithiwa ngele Dynamos baloba imibiko eyeza ukungathokoziwa abo ebulenjini emakhasini aqondane leqembu leBotho. Iqembu leBotho leminyaka eyi-2002 lingazake linqobe iqembu leDynamos emidlalweni yelii njalo kudliwani njalo ngempelaviki kudale ukuba abaningi abalandeli baleli qembu babhale besithi umqeqeshi walo uKelvin Kayindu akahambe ngoba eseyehlulekile. Okuzwisa laba balandeli ubuhlungu ukuba lo nyaka bebesithi kuzaphela ukuba ngumthathuzo weqembu leDimbare ngoba iBotho ithenge abadlali abambalwa abazintshantshu abafana noKuda Mahati kanye noCharles Kibanda. Iqembu leDynamos lithe ngokunqoba kwalo iHighlanders lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba ngama-22. Leli nani lilingana lelamaqembu asezisezengalane yathele hawanje kanye lele hawomine. IHighlanders kundawo yesine ilemiklomelo yangama-21 kuthi kundawo yesihlanu kule-ZPC Caribe yona ilemiklomelo yangama-20 njalo ilingene ngemiklomelo leqembu le-Cape United. Iqembu le-Chippenham likundawo yesikhombisa lilemiklomelo eli-19 kuthi ngemva kwalo kule-Shabane Mine elemiklomelo eli-16 ngemva kwayo kule-FC Platinum elemiklomelo eli-15 njalo ilingene ngemiklomelo le-Chapungwe kundawo ye-10 ngemva kwesaphongo kule-Buffalo elemiklomelo eli-14 kube sekulandela iqembu lebantu Rovers elemiklomelo eli-13. Amaqembu ahlezi kwindawo ezinye ezingaphansi ngathi i-Black Rhinos ye-Harare City, i-Triangle kanye le-Kirebi. Olunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu iningi lamaqembu amele izikazi lase-Afrika kumidlalo yezomhlaba aphe abalandeli bawo ithemba lokuba engadlulela kusigaba esilandelayo esemncintiswano lo ngemva kokudlala kuhle ngempelansonto edluleyo. Iqembu elingaselathuka elokudlulela phambili ngele-Cameroon lona elingela ngitsho lowodwa umklomelo kusasa Group A, ikanti iCote d'Ivoire ilakho ukudlulela phambili nganqoba iGreece kusasa njengoba ihlezi kundawo yesibili engalaleni yesibayasa Group C lemiklomelo emithathu. Kuthi bayasa Group S iqembu leNigeria lalo lihlezi kuhle njengoba likundawo yesibili lilemiklomelo emine okutho ukuba lidinga umklomelo owodwa emdlalweni walo wele-Argentina ngolwesithathu ukuze liye kusigaba esilandelayo. Iqembu leGhana libhekane lokunzima ukuthi bayasa Group B kodwa indlela elidlale ngayo leGermany emdlalweni walo okuqina unika abalandeli bayo ithemba lokuba mhlawumbe lingafinyelela kusigaba esilandelayo kusigaba sikaGroup H kuleqembu le-Algeria lalo lihlezi kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo njalo kumele livikele ukudliwa ngele-Russia ukuze lithuthukise amathuba alo okuya phambili. Ngesizezalo ngingobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje sihlobo esithandekayo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umantshi weHarare unquma ukuthi umhleli wephephandaba leThe Sunday Mail uEdmund Kutsayi kuzamela aqhubeke evalelwe ukuze ayicela ukuhlawula imali yesibambiso sebail kuHigh Court.
Iningi liveza ukukhathazeka ngempiko yokuthi kulabantwana abafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu abaphuma esikolo bengaqedanga minyaka yonke ngoba beswele imali yama-school fees.
Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami owenu untungamilinkomo silitshiya kuhlelo